Ikomishini ye-National Peace and Reconciliation Commission ikale namhla ukugebha amathambo abantu ababulawa yikukurawundi incedisana lenhlanganiso yekuthula trust izihlobo labangane. Kugetshwe amathambo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma lomkakhe uJustin Chuma eGwayi endaweni eyaziwa ngokuthi cross level esiqintini sakosiphepha esabelweni seMathebeleleni North. Ababili laba ababetshadile badutshulwa bezama ukuya kobulawayo ngo-1983. Sixoxele intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu obone kusenzakala lokhu okungokuqala ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa yikukurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 eMathebeleland lenkabazwe.
Ngisekhosini kwesiphepha eCholocho lapho okubekwa kwadutshulelwa khona uJustin lonkosikazi wakhe uMangwenya bejonge ukubuyela kobulawayo bebalekela umbhuqazi wekwegugurawundi ngo-1983.
Singathi-ke kuyini okubonileyo khonapho, bekulabo bani kusenzakala okwenzakaleyo?
Bekulesisebenzi iqula lonke le ukuthula trust likhokhelwa ngu-Sherry Apple onguye udirector obekhokhela ukugejwa kwamathambo lawa bewakhipha ngobucoco obuphezulu bewafaka lapho kumele bewafake khona bewathwala bewasa kuma-laboratories wobulawayo ukuthi kuyehlolisiswa ukuthi yibo ngempela na. Bekule National Peace and Reconciliation Commission bekulobaba uJustice Unare ehamba lomunye wakhe ukhomishina uLeslie Ncube bakubonile konke lokhu kusenzakala ngesikhathi ubaba uChuma ebulawa lenkosikazi yakhe. Kubikwa babethwele iradio, iumbrella lesikhwama, konke khonokho kutholakele engcwabeni labo.
Singathi-ke nxa usukhangele abantu unxa kade ubakhangele emehlweni, kade bekhangeleka benjani besenza khonokho?
Abantu bemuli yakoChuma lakoNgwenya bebetshengisela ukudabuka okukhulu, kodwa enkulumeni yabo bathi sokuzabanika ukuthula sebelinde ukuthi kuyehlolwa bephiwe amathambo lawa bewabeka ngesiko labo ngoba bekuyinto ebingabaphathi kusukela kudala, njalo bekunzima ukuthi bebeke kutsha izihlobo zabo lezi ngoba uhulumende ebengakhululekanga ukuthi bakwenze lokho.
Siyabonga kakhulu-ke Anastasia. Sixoxe njalo lomnumzana Enoch Ngwenya, umne wabo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Ma ngisakhumbula kahle kwakungu-1983 kodwa i-date nelanga hayi lwengasalikhumbuli kahle.
Singathi-ke khonapho-ke babuya ebutheni bafika bathini?
Izakhamizi zakhona lapha bathi vela zange bakhulume nabo ukutheni, bathi bathwitshela elokhuzeni empambukweni yesiporo nelokhuzeni nomgwaqo. Bavele bathwitshisana nawo amasotsha khona asababiza, bathe bebizwa basondela duzane nawo lawo masotsha avele adubula indoda kaSisi. Ngemva kwalokho sengeqeda ukudubula indoda kaSisi, uSisi wabe sekhala, uthe sekhala laphana basesithi ngono sibulale la imfazi yedistance base beyambulala.
Vela abazange bakhuluma okuningi vele?
Hayi, abakhulumanga okuningi.
Singathi nje uzwa njani lamhlanje njengoba-ke lisuse amathambo akhe khonapho-ke?
Hayi, okungijabulisileyo yikho konalokhu ukukhipha amathambo akhe. Hayi, ngizwe ngikhululeke emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiworried ngokuthi really udadewethu wavele waphongunyamalala nokuthi ewalaliswa ngathi njani. Hayi, namhlanje kodwa hayi sengikhululekile, sengilinde nje ukuthi basinikeze amathambo sikwazi ukumbeka ngendlela esiyibeka ngayo thina bakoNgwenya.
Singathi-ke amathambo ahanjiswe ngaphi okwamanje?
Okwamanje akukhombisa ukuthi ahamba nabo laba abawakhiphileyo.
Abatshonga ukuthi bazawenzani?
Bathe bayiwasa elaboratory abawakhangela khona yena. Bathi ngemva kwalokhu ma sebeqedile ukwenza lokhu abakwenzayo, athinki sebezosibuya basibize-ke sebesinikeza-ke amathambo lawa nokuthi hhayi sesiqedile esikwenzayo, umuntu ngumuntu wenu ngempela, amathambo langawenu sebingabika ngendlela elibeka ngayo.
Umnumzana Enoch Ngwenya ngumne wabo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma owabulawa yikukurawundi. Omunye obesendaweni le ngumnumzana Amon Joseph Chuma, umne wabo kaMuyi owadutshulwa lomkakhe unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Umufi ngumne wethu ebengimelama kwesibili. Wabulawa ngokudutshulwa.
Kuthiwa bamdubula kutheni?
Hayi, kwakungalasizathu vele nje. esokuthi babadingile phela bangalasizathu ngoba vele kazange akabambe umphopho empilweni yakhe.
Singathi kodwa uzwa njani amadamba akhe esegejiwe khonapho?
Hayi mina ngibona sengizaba ku-safe place ngoba bebeyohlala kungikhathaza isikhathi sonke ngoba every time nxa ngisiye ekhaya ngidlula khona ethunendoleni. Hayi lisegangeni 19 kilometers away from home.
Kujoni kodwa-ke lamhlanje sokwenzakale lokho?
Kodwa inhliziyo yami sizahlala phansi. Plan B ukuthi sengihambeka ngapha.
Uthini umndeni wenu ngakhona okwenzakaleyo?
Hayi umndeni wethu lawo hayi ke awulasimpossibili lawo nje sebekhululekile ukuthi isihlobo sabade sisegangeni sesiphumile egangeni.
Abenhlanganiso yekuthula trust bathi bazama ukunceda ukugebha amadambo abantu ababulawa ikugrawundi ngendlela eqondileyo.
Ngokubona kwami kuphumelele kakhulu.
Ye, so ubona zani zakwenza okunye okuningi kumbe khonokho sokuphelele khonapho?
Yenzakala ngoba ngibonakala kwamkhulu yona lendaba.
Ye.
Futhi kuyabaya ukuthi khona i-NPRC yona izaqhubeka yini ilungisa into ezifana naye.
Ye, singathi kuyasebenzeka kodwa.
Okwanamhla kusebenzekile, asibonanga into ezimbela umsebenzi.
Ukuze uya phambili lizakuhamba ngaphi lisuka lapho? Awuleqiniso lokuthi lingayani?
Thina sihamba ngemva kwe-NPRC ngoba thina we only provide technical expertise, nothing else. So silandela ngemva kwabo.
Bekulabafundisi njalo kugejwa amadambo abantu laba?
Mina ngingumfundisi uRobson Zikhali.
Yebo baba Zikhali, lisebenze njani khonapho?
Hayi kusebenzekile.
Singathi ke nxa usukhangele imuli izenezi ezilabantu abagejwe amathambo khonapho, uthe ubakhangela wabona bekhangele kanjani ebusweni?
Ngesikhathi sokuqaliswa bekhangelwe lokudana okuthile, ngesikhathi sokuqaliswa kutholakala izinto okuthiwa ngafakwa kanye labo abanye bakukhanyisi kube nokukhala okuthile, then ngezokuthiwa sekukhitshiwe, sokukhitshwa amathambo sefakwa lapha ngabana, bekubuhlungu kodwa kugcineni sekuxoxwa labo. Abaningi bathe bona sebesizwa okungconywana phakathi kwakho, sebengafika esigabeni khona mhlazana beyabeka abathandekayo bethu. Abathandekayo babo sebezakudiyela ngoba sebebabonile abayizihlobo zabo. Kungakenziwa khona lokhu bekuvele sibili, kungani balokuthandabuza kuthize ukuthi kule nto enjalo yenzakalayo.
Singathi-ke kuyiwa phambilini, ubona zani kuyanceda yini abantu khonokho umfundisi?
Yes, uma uhlelo lungaqhubekelela phambili kuzanceda abantu ngoba abantu bayaswele ukuthi babe le-closure kuye. Bafike esigabeni kubuya ubona sibili ireali futhi umuntu wabafikile fosho wafa.
Kukhangelelwe ukuthi kuzagejwa amadambo abantu abaningi ababulawa yigugrawundi okwakuthiwa yayidinga amalecatsha ayecatshangelwa ukuthi ayesekela umunyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo owayekhokhela ibandla lezaphu. Unkomo owakuphika lokhu wacina ebumba uhulumende womanyano lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ongazange axolise ngombhuqazwe wegugrawundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngombhuqazwe lo njalo lokuthi begebhe amadambo ezihlobo ezabulawa igugrawundi. UMnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi lokhu kuzakwenza ukuthi abantu ababulawelwa izihlobo zabo bathothwe inhliziyo.
Into enhle ngodaba lolu okaphezulena sokuvule kuyena asikhulumele sibonisaneni. Into mina engafuna ukubana yigcizelele kakhulu ingene ebantwini yona asivuleni ama-avenues wonke esingabe silawo sikhulumisaneni siboneni. Uyabona into one abantu abangalazeleleni nxa ungabamba inzondo phakathi kwakho ngoba omunye umuntu ukuthambanisile ehluke ukuxolela lwani umuntu uyahlala lobe ne-power over you amandla phezu kwakho ngoba wena uyahlala lobe uzondile. Okuthi mina kuza kuvalela ukubana ukwanise ukuya phambili kokunye bengahamba phambili ngabo uphumelele ngakho.
UMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF.